Siyabonga jonga lo Chris lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 15 ngomabasa 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mukela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Inkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje
isaphakathi kwakumhambela kuhle konke lokhu okwakukhulunywa lalokho kwakusenziwa wayivumelana lakho. Khathesi sephandle usetsha umqando ubunzima lobo kade ubonwa ngama opposition parties. Nangoke kuqhubise ngumuntu othi kusukumele kube lama electoral reforms.
Abanengi bathi amazwi obengumeli weHurungwe West edalele parliament engaxoshwa kuzana uPF umnumzana Themba Mliswa okusola ibandla leli ngawo umuntu osesizwa ubuhlungu ngoba esengaphandle kwalo.
Isizalwane za kwamanye amazwe ezigoqela ezeZimbabwe eJohannesburg kwele South Africa sizihlalela evalweni ngemva kwembiko yokuthi udlakela oluqondiswe kwabokuza soluqalile edolobheni leli.
Ngohlandla eliphathelane lokunanswa kwelanga likaZibuse weZimbabwe lamhla sixoxa lesakhamuzi seGwanda umnumzana James Svanda yena othathwa ngamalunga eZipra ekuform 4 esikolo seManama.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Wabe ngumeli weHurungwe West edalele parliament engaxotshwa kuzana uPF umnumzana Themba Mliswa uthi uvumelana lokuhlezi kukhankaselwa ngamabandla aphikisayo ukuthi kumele kube lenguquko emthethweni yokuqhutshwa kokhetho elizweni. Intathelizindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentathelizindaba owenzelwe eMedia Center eHarare lamhla ekuseni, uMliswa uthi ngaphandle kokuba ibe khona lenguquko kalusozelwa qhutshwa ngendlela ukhetho eZimbabwe. UMliswa usiza kuncedisa kulolu khetho ezimele uveze ukuba akayi kuphatheka emikhankasweni yokudinga ukuvotelwa ngoba efuna ukuvikela ukuchitheka kwegazi esesabela abalandeli bakhe kudaba lodlakela. Le nkulumo kaMliswa imangalise intathelizindaba kanye lengcwethi kwezombusazwe ebezikulo mhlangano okubalisa umnumzana Lennox Mhlanga.
Angithi kusoba lokuthi khona useke ngaphandle esaphakathi kwakumhambela kuhle konke lokhu okwakukhulunywa lalokho kwakusenziwa wayivumelana lakho. Khathesi sephandle usetsha umqando ubunzima lobo kade ubonwa ngama opposition parties. Nangoke kuqhubise ngumuntu othi kusukumele kube lama electoral reforms.
Umhlanga uthi la lokho sekuthiwa ngumliswa lamhla phezu kodlakela olusebandleni axotshwekilo kuyinkulumo yomuntu osengaphandle kwalo.
Nxa ugade ikhanka, you make sure ukuthi awukwehli ngoba ikhanka lela ziza kudla. Nxa uligade likhanka lidla abanye, wena yaburayithi. Mzwana usithi jidi usiwela phansi phezu kwakho. Yiko kwenzakalayo khathesi kumliswa. Uyakwazi mhlophe ukuthi ibandla leli lona lisebenza njani. So akumangalisi ukuthi yena usethe khona wathi hayi mina ngisoze ngiye campaigner ngoba ngiyakwazi ukuthi kuyini okuzakwenzakala. Endi leqiniso ngoba yena uvela phakathi kasoze aqamba amanga.
Omunye wabakhankasela umbuso kaZulu umnumzana Pride Mkhono uthi lenkulumo kaMliswa ngeyomuntu osebuhlungu esekubona lokuzwisisa abamanye amabandla abahlezi bekhala ngakho.
Umuntu obambekileyo yikukhitshwa kwenziwe kuzani PF la khetho akhangelani lawo lolu lapho bazamtshengisa khona ukuthi nxa besithi bayintshontsha ama-election bayebezona luso lokhu yikwesikubonayo kunjalo. Kodwa siya maybe singakwamukela lathi sithi ayi ngumuntu osevulekile. Siyabona uPaul la eBhayibhelini esiye Damascus efuna ukuyabulala abantu abayekholwa kuKristu, simbona njalo esephenduke sengoba nguye omunye waba owabhala amabhuku amaningi eBhayibhelini. So lokho sibona ukuthi uThemba Mliswa ngokuya kwesikhathi uzatshintsha yini izenzo zakhe, njalo uzaphuma yini egcekeni elwele iZimbabwe eyaba lombuso osuthisa abantu bonke.
Wengeze uMkhono ethi lalokho sekukhulunywa ngumliswa lamhla phezu kwenguquko yemithetho yokhetho kanye lodlakela lweZANU-PF ubengeke yakukhuluma ngabe lokhe ephakathi kwalo.
Uncedo okhona nje ukuthi usengezelele amazwi akhuluma lelo qiniso elaqalisa kudala vele ukuthi iZANU-PF libandla elilodlakela. Thina siloko simuthi ngakhulume kanjalo esitshele lokuthi bona bephakathi babekwenza njani ngoba ngomunye wabantu abehlala phansi beplan ukuthi violence izenzwa kanjani eZimbabwe.
Umliswa ubeka umlando uDr. Ignatius Jombo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kuZANU-PF esithi nguye isitha esikhulu sikaZulu weHurungwe West. Ethi nguye otshotshozela udlakela esigabeni lesi njengoba ehamba etshela abantu ukuthi bengalokothi bavotele umuntu oza engekho phansi kweZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ibandla leZANU-PF esigabeni sakoBulawayo lamhla liqedise uhlelo lokukhetha abazancintisa ezigabeni ezinhlanu kulele dolobho njengeminye yamalungiselelo okhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende azagcwalisa izikhexe ezadalwa ikuxotshwa kwamalunga eZANU-PF amabili kanye lawe MDCT aseku-Renewal Team. Abazancintisa babalisa uMnumzana Chinga Dube, Intando yeNkosi Mlilo, Joseph Chuma, Godfrey Malaba, Lomaite Imbala, bona abazancintisa eMakhokhoba, Luveve, Phelandaba, Mpophoma, Phumula, lelo bhengula ngokulandelana kwabo. Lokhu kwenzakala idale le-nomination court likhangelelwe kuhlala kusasa. Amanye amalunga MDC abi kwayikhonona ngesinqumo esithethwe yileli bandla esokungaphatheki kulolu khetho esithi kuyafana nalokuqhubela nje izihlalo zakoBulawayo kubandla leZANU-PF elingakaze linqobe ukhetho lokudinga amalunga ePhalamende kulesi sigaba kusukela ngokhetho lomnyaka ka-2002. Sixoxele uMnumzana Chinga Dube ngalolu daba.
Muzangazalelwa kiwo ngiyawuthanda kakhulu, so wamela abantu bakhona bamela ngenhliziyo yami yonke, into engijabulisayo.
Ibandla le-MDC belinqoba kulesi isigaba sakoBulawayo selilabantu abachina bazalivotela kumbe lithemba ukuthi njengoba i-MDCT ingancintisi lizanqoba kuphela?
Hayi, into sezitshintshile phela iminyaka eminingi le, ngathi mina ngiyabona 15 years ilokungenile MDC. Abantu babebezithi bona MDC, kade bevotele i-MDC kuphela ngokuthi i-MDC. Kodwa okwakhathesi sebeqalisi ukubona ukuthi bazibuze ukuthi kanti sivotelani, kuyini abasinceda ngakho. Kungakho-ke sokuphedliwe sebeqalisi ukuthi babone ukuthi asilokuqiniso lekade siyenza, asiyonto eqondileyo kade siyenza. Ukuvotela nje ukuthi inxa yokuthi i-MDC, sokumele sivotele abantu abazasinceda, abazinceda iy'mpilo zethu. Yikho-ke sebeqalisa ukuntshintsha manje, abantu sebekhangele ukuthi bavotele abantu not ibizwe lepati.
Kuyini ibandla lakho eliphathele khona abantu njalo lani ngokwenu kuyini elikuphathele iMakhokhoba?
Kakhulu sebevota ngalokuthi baphatheleni ulanga kwabo. Kuyini ozawubalethela khona intuthuko ozayileta kibo ebantwini, hhayi loku olokhuze sesikubonile ngoba kade sikhangele ukuthi sibone ukuthi kanti okade kusehlula kuyini. Sesikubonile, sakhuluma labantu basitshela, sokungcono-ke manje sesisazi ukuthi azani, sesiyazi into esiyenzayo.
Lo ngumnumzana Chinga Dube ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela iMakhokhoba idale lePhalamende ekubandla leZANU-PF bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kusenjalo ibandla leRenewal Team lithi lilokhu lisemhlanganweni wesiphangephange lamhla ntambama lapho elicubungula khona ukuthi amalunga alo ancintise ezimele kumbe engaphansi kwebizo elithi MDC United eliyilo elisemaphetshaneni enhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Isiphathamandla saleli bandla uMnumzana Albert Mhlanga uthi ibandla lakhe selinqume ukuthi lizancintisa kuphela, angaze kuthathwe ingqe isiphi isinqumo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
isizalwane zakwamanye amazwe ezigoqela iZimbabwe, eJohannesburg kwele South Africa sezihlalela evalweni ngemva kwembiko yokuthi udlakela oluqondiswe kwabokuza soluqalile kuleli dolobho. Abanengi abavela kwamanye amazwe eJohannesburg bavale isitolo zabo lamhlanje babuyela ezindlini kulandela imbiko ebisithi izizalwane zakwele South Africa bezisiza ukuzobutha impahla lokubulala abakwamanye amazwe kuleli dolobho. AbeZimbabwe abahlala eJohannesburg batshele uBenedict Nhlapo ukuthi sebephethe amathumbu ngezandla.
Kukhanya kuza kuba lokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe eJohannesburg okuza kuqala lamhlanje. AmaZulu atazangena edolobheni ezobulala abakwamanye amazwe. Laweke tshela omunye umuntu ngalolu daba ukuze wonke umuntu aqaphele. Lo yiwumbiko abantu abebeuthumelana kumlayezo wabomakhalekhukhwini obangele ukuthi abakwamanye amazwe bavale izitolo zabo edolobheni leGoli kwathi iningi lahle laphuma edolobheni. Amapholisa ahlala usukumela loludaba agcwala indawo yonke eqaphe isimo kodwa akwenze lokho ngemva kokuba ihlekana labakwamanye amazwe abathengisa izitaladeni zeGoli selike lahlaselwa. Njengoba phakathi kwezigidi zezalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa, iningi labo lihlala edolobheni leJohannesburg lasemalokishini aleli dolobho, imbiko yokuqhamuka kwezenophobia eJohannesburg isitshiye iningi labeZimbabwe lifile ngovalo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Phanankosi Ndlovu uthi imbiko yokuthi sebezohlaselwa ibethuse kakhulu njengoba bazibonela ngesikhathi sodlakela lokucwasana ngobuzwe ngo-2008. Abantu bekhandwa ngamatshe lokutshiswa.
Abantu bashana ngenduku bathwalisane kanzima abantu yo. Wathi khona bafuna ukulala amakwerekwere angazi wathi bathi siye kuphi. Hey, kubuhlungu enhlizweni yami khona phana. Uma abanye beshaya.
Ngemva kwembiko ethi eDurban lapho lodlakela olumemetheka khona njengomlilo obusika, omunye umama weDRC ukhutshwe emchoveni yizalwane zakwele South Africa zamkhanda ngamatshe waze wafa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Ishmael Ngwenya uthi sebese saba lokugada imijova.
Ngathi public transport yeyinkinga, i-train, amatekisi, kungcono nje uma uzihambela i-private car yakho ngoba awu-identifyeki ukuthi uyi-foreigner noma ngumuntu walapha eMzansi. I-try public transport yeyingozi kakhulu, abantu baqaphela.
Kusenjalo edolobheni leDurban esabelweni saKwaZulu-Natal lapho oqale khona lodlakela, sekubulewe abantu abahlanu, iningi lalinyazwa, kanti ke izinkulungwane sezibalekele enkambeni esiyakhelwe labo asebebaleke emizini yabo. Eminye imbiko ithi omunye wababuleweyo laba isizalwane seZimbabwe. Sekuthunyelwa amapholisa aphosa afike inkulungwane endaweni ezijeneyo zaleli dolobho ukuyabhula umlilo. Iningi lisola iziphathamandla zikahulumende lezinye inkokheli zomdabu ngokwethula inkulumo ezivuse lodlakela. Loba kunjalo labo abasolwayo kugoqela inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini eyathi abakwamanye amazwe kababuyele kubo bahle bavuka behlaselwa sebekuphika lokhu. Umongameli Jacob Zuma yena usephumela obala esola londlakela.
No amount of economic hardship and discontent will ever justify attacking foreign nationals.
Noma isimo somnotho sisibi kakhulu njalo kulokuthukuthela, asikho isizathu esingavunyelwa ukuthi kuhlaselwe abantu ababuya ngaphandle. Njengohulumende siyakusola lokhu kakhulu ukuhlasela njalo sizathatha amanyathela ukujezisa izigangi ezenza lokho.
Kodwa abakwamanye amazwe bathi ukukhuza njengomlomo zona izigilamkhuba ezihlasela abanye zingavalelwanga ejele kakusoke kuluqede udlakela lokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kunjalo nje kuhlandla lokubhekane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole diaspora sixoxa lobona ngokwethulwa kwembiko kubandla elibusayo iSouth Africa ele ANC. Umnumzana Keith Khosa, ngokubulawa kwabantu abayizizalwane zakwamanye amazwe abahlala iSouth Africa, ake sizwe uKhosa exoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Ingxaki ezibhekene nazo yingxaki ezidalwa ukuthi abantu babe nemibono eyahlukile mayelana nabantu abaphuma kwamanye amazwe. Kukhona abantu abacabanga ukuthi abantu abakhona beze ukuzothatha amabhizinisi abo, abanye bathi no abanye ba yizigebengu ba involved kwi crime. Lokho kuyenza ukuthi kube lula uma abantu bemobilize ukuthi bahlasele abantu kungukuthi baphuma kwamanyamazo.
Phoke singathi babakhoza sizwile lapha kulabanye abantu abakhuluma besithi okwenza ukuthi bahlaselwe abanye abantu bemazweni ikuthi sebathatha ke amabhizimusi. Kuhamba njani konoko kwamabhizimusi?
Lo esikwaziyo ukuthi kukhona abantu abaphuma kubo Pakistan nabo Somalia abafika bangena emalokishini abantu abamnyama. Bafika lapho bathenga amabhizinisi abantu abamnyama. Kwasekuthi-ke uma beqhubeka benza ibhizinisi kube nabantu abakhalazayo ukuthi cha bona sebeyakhishwa kwibhizinisi, bakhishwa ngabantu abaphuma kwamanye amazwe. Lokhu kuye kwaphoqelela uhulumeni nge-department yabo abantu bamabhizinisi abancane ukuthi bathi no, masebenzisane nala bantu sizame ukubona ukuthi benze njani bona ukuthi amabhizinisi abo aphumelele. So that sifunde kubo nathi sikwazi ukuthi sibe competent kwezebusiness.
Siyabona njalo ukuthi kulabanye abakhahlamezweyo bavela eMalawi, bavela eZambia, bavela kwele Zimbabwe. Sikhumbile njalo lokuthi iANC yathi isilwa isilwela inkululeko yayo. Abantu abaningi emazweni lawa babe incedisa. Kambe nxa sokukhahlamezwa abantu laba ungathini ngakho konoko? iANC ithini konoko?
I-ANC uyagxeka ukuhlukunyezwa kwabantu abaphuma kwamanye amazwe ngoba nathi ngesikhathi sasilwa impi yenkululeko sahamba safika emazweni amaningi la saqeqeshwa khona, basinikeza indawo yokuhlala, basinikeza ukudla, basinikeza iy'khali. Lokho kwanceda ukuthi sikwazi ukuqhubekisa umzabalazo wethu ukuthi sifinyelele la i-South Africa ikhululeka khona. Ngalokho siyakushwama nje ukuthi kube yithina futhi manje esisiba nenkinga nabantu abaphuma kwamanye amazwe. Singukhongolose siyappreciate igalelo abantu bakwamanye amazwe ababa nalo ekwenzeni ukuthi siqede ubandlululo e-South Africa.
Lo mnumzana Keith Khoza obona ngezokwethula kwembiko kubandla elibusayo e-South Africa ele-ANC ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg khona le e-South Africa. Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela udlakela osoluqhamuke phakathi kwezizalwaneza kwamanye amazwe lezizalwaneza South Africa okuqalise eDurban okubikwa sokuqhela kusiya kwamanye amadolobho.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umanyano we-European Union usumangalele inkampani ebona ngezobulembu be-internet i-Google ngokuvalela amanye amankampani okusebenza ekhanya ekhaya lebulenjini ikakhulu emhlubulweni we-Europe. I-Google ingatholakala ile cala ilakho ukuhlawuliswa amabhiliyoni ayisithupha amadola. Ibe njalo lendleko enkulu ekuguquleni ukusebenza ekwenzayo ku-intanethi. I-Google kayikaphenduli kuleli cala.
Inkulungwane zabantwana okumele babe sesikolo ngenyakatho yokuya ngempumalanga ilizwe kwele-Nigeria babikwa bengasayi esikolo okulandela ukuhlaselwa lokuthunjwa kwamantombazana esikolo se-Chibok ngamalwi cacha isi-Muslim edlulisa amalawulo aweBoko Haram nyakenye.
Kuhlandla eliphathelane lempi yenkululeko kanye lokunanzwa kwelanga likazibuse weZimbabwe namhla sixoxa lesakhamuzi seGwanda umnumzana James Spanda, yena owathathwa ngamalunga eZipra ekuform 2 esikolo seManama veqa izifula lezifudlana okwamalanga belubhekise kweleBotswana ukuyalolonga. Sixhume uSpanda walonda umzila wakhe esuka eManama waze wayaphenduka ilizwe selithola uzibuse.
Ngiyacabanga ngo-1975 ngikuform 2 esinye kwisikolo esiseGwanda okuthiwa yiManama esafika khona sakhiphwa ngamagandanga abafana bakamdala umkabuko bathisa isikolo sahamba lathi siyasese bafitshane sokuthiwa sesisiya empini sikonda khona lekwele kutswana
kwasuka kwathini lapho nxa ukwanisa ukusichazisela
impilo esahamba siyiphila sivinjezelwa ngabelungu endleleni abanye bethu basala lezi dumbu zabo asikwazi ukuthi zaya ngaphi ngoba bacabanga ngelinye ilanga salaliswa efusini egcekeni amabhuni sehlaseli utshela ukuthi ungavuki ubaleke ngoba wawungakwazi ukuthi ungabaleka lapha uqonda ngaphi sasithembe bona labo amajaha esasihamba lawo ngaleso sikhathi sasibabuza ukuthi ngobhudi amalucatha
kuqhubeke ngalo hambo Sibanda siza ukuthi kwasuka kwathini laze layafike eBotswana kwahamba njani
sisendleleni ke sasihamba ke kwesihlale kumbe iviki silokhu sisegangeni singaziwa nalapho esikhona khona usisizwa nje ngembali ukuthi kulabantwana bemanama abadingwayo abangakazakaliyo ukuthi baye ngaphi sihamba qede kumbe amalanga amathathu ungazange unathe manzi ungazange udle hhayi kasi sakhuluma ngokugeza umzimba ngoba vele wawabo sinuka sihamba sisiya khonale sasafika kule Botswana abanye bethu basiwa enkambeni okuthiwa idukhwe lapho sikwa khona sokugrade abanye besiya eZambia abanye besiya eAngola bethathwa ngamafemachina nje achitshiyeneyo okijana basiwa kwe-AJZ eZambia
lisuka emanama khonapho lathathwa libangaka abantwana besikolo njalo bangaka abasale egangeni lafike eBotswana selibangaka
sasuka sesibalutshwane okuthi abanye ngabasebenzileni abanye ngababezama ukuthi babaleke babuyele emuva sasuka hhayi sasesilihlekanyana kungaseyinamba esasisuke kuyiyo nokubala nje ukuthi ngabala ukuthi kwakusuka abantwana abangaki kungaba zima kakhulu ngoba ukubuya lekuthi asambe konkisa one labo ungakwazi ukuthi khona lapho lime laba bangaki
lifika eBotswana khonapho eselisiwa endaweni ezitshiyeneyo ukuya lolongwa wena wahanjiswa ngaphi njalo kwasuka kwathini
mina ngahanjiswa eAngola so ekuhambeni kwami khonapho ngithengise eAngola hhayi ngalolongwa kuhle sibili hhayi akulasimbisimbi engayaziyo ngazasuka eAngola sengisiya eZambia so kunomunye undoda okwakuthiwa ngusigwegwe okwathi kunelinye ibutho elikamdala kwakumele ukuthi liphume libuye eRhodesia ngaleso sikhathi wathi kabathrenwanga kuhle ufuna ukubathrena yena ebathathela izikhali uthe bathathele izikhali wasesithi kabaphume ebaqondisa lapho kule ama-enemies khona wafa kabuhlungu abafowethu kabuhlungu kokuthi thina sathi sesihamba ngale sesisiyabona ukuthi ngakuyisimo bani kuleyo ndawo hhayi nakhathesi mina usigogo wakhona kuthiwa ngusigoge empilweni yami ngangiyakwanisa ukuthi ngimbone ngingenza umvukelo owami laye sibabili ngoba khonapha ngisilima idolo elokuncele kangihambi ngathi mbalekela i-helicopter kwakusetshenziwe emini lebusuku ngalimala idolo khathesi ngemali yakhona le ngayilimalelayo kangiyitholi
uthe esebuya uzibuse ngelanga le-independence khonapho baba Sibanda lezwa njani
sajabula sibili sakhululeko ukuthi hhayi ilizwe lakithi seliyathola inkululeko ebesiyifuna
isakhona na injabulo
baba Nkomo injabulo le silayo leyi ingathi imfitshane njengami engake ngafika egangeni nganginanzelela kakhulu kungani kuthiwa abantu ababesegangeni yi-Zanla Forces kuphela ye eyakhulula ilizwe vele ungeza kuze nje kubalwa kuthiwa ibutho ele-Zipra Forces lenza lokhu nalokhu lapha nalaphana so kukhanya ngani into yakhona isesandleni esisodwa kuphela singazi kumbe kuthi bakugoqela kuyukuthi bona yibo ababusayo ngalesi sikhathi
imali ezaphiwa ababengabalweli benkululeko eminyakeni esanda kwedlula layithola lani
hhayi angiyitholanga la khathesi angiyitholanga
kungani lehlule kanjani
into zakhona kaziqedakali kuyathi wabhalisa ubhalise ukuthi kuphelela ngaphi emahhofisini akhona
umnumzana Joseph Sibanda ngomunye wabathathwa isikolo semanama ukuyalolonga ukuba ngumlweli wempi yenkululeko sixoxelayo eseGwanda
sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email kufacebook lange-whatsapp
uxolo sokulithuba lohlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba
alinga lichona njani zilukanda bamthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami ngu Chris Gande sihlangana kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje ke sixoxa lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnomzana Max Ndlovu ngiyakwamukela kuhlelo lati livela empini kwahamba njani kakhulu lapho seliyenzwa ama demobilization lapha lokuthi kubonwe ukuthi wayesi empini ngubani
ngathi ukuqala sizivela egangeni 1980 into eyenzakalayo ukuthi kwaba ne integration eyayihlanganisa three armies then asiwe wonke umuntu owayengenayo kwi-integration so yikho kwaba ne-demobilization ngoba inani labantu ababefuneka kwi-integration laze lethe lilungisiwe then the rest abanjengathi kwase kwathiwa kumele sidemobilize ngemva kokudemobilize sanikwa okuyimali nje akuthiwa peanuts ingayenzi-vetting ngoba i-vetting yazoyenziwa later on so kumele abantu benikwe ama-50,000
ku-vetting lapha kwakuhamba njani kwakusenziwani
ku-vetting lapha into eyenzakalayo ukuthi efakwe ngo-veterans khala ukuthi uhulumeni kabanaki kwagcina sokubonakala ukuthi nendingo apho ngokuthiwa abantu abanika izimali kuzaba labanye abangenelayo ababengihambanga egangeni so kungangcono ukuthi kuvethwe kwazakala ukuthi kube nekuqiniseka ukuthi umuntu wayehambile empini ngoba into eyisenzakala kukhathi kuvetwa kwakufuneka abantu abalwayo kuphela ama-refugees ngaleso sikhathi ayengabalwa kwakukhulu ngabantu abalwayo sibathwala umbhobho
babebona njani ukuthi uyakwazi wawuthwala umbhobho njalo wawukhonale empini
into eyisenzakalayo ukuthi nxa usuvethwa wawuvethwa ngabantu abaye bonani babengu-4 so kwakume ukuthi information yakho ikhulumayo ibe consistent plazi kulawo bantu abawukhuluma khona into ozikhulumayo umeyenzakwebelulwazi into ozikhulumayo zazikhona njalo zazisenzakala okunjengokuthi wawubuzwa ukuthi wathrena ngaphi ungaqamba indawo wathrena khona someliqambe lokuthi ucam commander wayengubani i-chief of staff engubani i-chief of logistics engubani ama-instructor ekhonapho kwakungubani
bakhona bathi bona babe bahamba sibile empini kodwa baswela imali yona leyi ekuveteni laphana ngazi ukuthi kwaphambanise kanjani wakuzwa yini njalo baningi okunganani ngokubona
ya bakhona abantu abangangenanga ekuveteni abanye singathi bengumnyama pulazi abesesele umuntu wayengamfakazela ukuthi animeke ubufakazi ukuthi wayesendaweni wawuthe ukuthi information omunye abesekhosiwe ngoba nto kuthi abantu bayevela empini abayezengqondo zazinganikwa zikahlangani kahle ngokuthiwa kwembhobho omunye umuntu engabe sekhosiwe abantu wayelabo kumbe oyestrata kumbe okheni commander kumbe okunye okuthiza okungenza labona abantu abayibo abayengamajajisi basoli then umntwana bamvalele phandle njalo bakhona abantu abangenayo kuvetting bengazange baye empini but babengena through anto ekwazi ukuthi kule corruption okokuthi abantu banabanye babeveta nxa inekwazi ukuthi kulamaluboli asatsheli umuntwana i-information yonke ukuthi nxa ezengena avete aqambile kunalokho bakhona abangenayo bengazange baye empini bakhona abavalela phandle abahamba empini kule-genuine fighters
hhayi kwezwakala esikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli ubafisela uzibuse omuhle
hhayi balaleli ngiyalivalelisa ngifisela iminyaka wamashumi amathathu nanhlanu kazibuse libe le-holiday enhle ngiyabonga
lo ke bekungumnumzana Max Ndlovu owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ebesixoxela ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lilayo
okuziqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili
abaningi bathi amazwi abengomeli weRongwe West edalele eParliament engakho xotshwa kuzana uPF Mnumzana Themba Mliswa okusola ibandlaleli ngawumuntu osesizwa ubuhlungu ngoba isengaphandle kwalo kuphela
Isizalwane zakwamanye amazwe ezigoqela iZimbabwe, eJohannesburg, kweleSouth Africa sezidlela evalweni ngemva kwembiko yokuthi udlakela oluqondiswe kwabokuza soluqalile kuleli dolobho.
Ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamilinkomo lilale.